kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi lumkhakha owe delta variant asibone ukuthi nxa sikhangela isihlobo esezisithile, nxa sikhangela abantu asebengena ezibhedlela, nxa njalo sikhangela ukumamatheka kwayo, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya ngendlela eqinisekileyo kakhulu ukwenzela ukuthi ungamemetheki usiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simzwile sithi kuzaba khona abazancedisa amapholisa ukwenzela ukuthi abantu belandele umthetho obekiweyo. Ngakho ke ngibona ngani kuyinto eqakathekileyo njalo kuyinto esiyamukelayo.
Ukulwisana lomkhuhlane lo ungathi sokunzima kanganani njengoba umkhakha lo omemetheka kakhulu owe Delta sokuyiwo obhahileyo eZimbabwe.
Mbona into esiqakathekile kathesi yikuthi abantu beZimbabwe bethole ama-injection, i-vaccine ukwenzela ukuthi bethole indlela yokulwisana lalomkhakha engabanika ithuba lokuphila. Ngenxa yokuthi yananzelela ukuthi nxa umuntu ehlabile injection loba nxa yothola kuba ngcono indlela alwisana lawo. Ngakho-ke kuzakuba nzima kathesi ebantwini abaningi ngenxa yokuthi siphakathi kwesikhathi sokugodola, siphakathi kwesikhathi njalo abantu abalokhu besame leli vaccine ingakwani umuntu wonke. Ngakho ke kuyinto eqakathekileyo ukuthi ngabe iyatholakala uhulumende alethe ama-injection abe khona ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole i-vaccine.
Kuyini ongakukhuthaza?
Into esiqakathekile ebantwini ukuthi lo uhlabile lo ungahlabi yikuba ngaso sonke isikhathi umuntu agqoke imask yakhe, ngaso sonke isikhathi umuntu abe khatshana komunye, ngaso sonke isikhathi sikwanise ukugeza izandla sisanitize singathinwa ngalokho, ngoba yiyo indlela ezasivikela kakhulu ukwenzela ukuthi singawutholile umkhuhlane. Abasezimoteni, abagada ozupco, abangena kuma supermarket kananzelela ke impilo yakho ube khatshana nalabanye abantu ukwenzela ukuthi lumkhuhlane ungawutholi. Njalo siyakhuthaza uhulumende ukuthi ngabe engaqhubekela phambili kube sithole-ke ama-vaccine injection eziningi ezizakwana wonke umuntu eZimbabwe. Lokhu sesekhatshana ngoba ukhangelela ukuthi kuhlatshwa abantu abayi-10 million, khathesi lokhu inani lethu lokhu liphansi kakhulu.